isheshi yeZimbabwe babaduke inabantu abalamawala. Amawala angkhona avelela ayinjuswa ngabantu abazama ukuhypa iproblem esibela ukubenefitha kiyo. Ungafika ezitolo namhlanje uzathola ukuthi ama-shelves empty abantu bayapark buying. Besiyafihla izinto besenzela ukuthi khona khona. Izinto kuthiwe sezidula kazisekho besenzela ukuzithengisa ku-black market. Why the government is letting them do that, I don't know. But isituation nangokwayo sibisibili ayimanga kuhle. Udubo lukhanya luyeza kodwa okunye okwenziwa ngabantu kwezidubo luhoye. Angazi ngiyangizwisisa khona.
Ye, qhubeka baba.
So, ukudemonstrator, angazi ukuthi nxa bedemonstrator bathoni. Ngokuthi khathesi into esikhangelane la phela into okumele sibe yazi ukuthi nxa sesihlangane le problem kumele senzeni sonke as a nation. Angithi? Siyakwazi ukuthi sibuswa ngabantu abanye esingabathandiwe. Kodwa ke kuzasinceda yini ukuthi sincedise udubo ukuthi luye phambili kumbe sizame ukuthi senze ukuthi siphinde. Okunye esikwenzayo hayi ayisikho okuqondile.
So ke utsho ukuthi ngabahlale phansi kohulumende bakhulumisa ngalokho.
Into ekhona eZimbabwe yokuthi khona khona uhulumende yena ngokwakhe angazi ukuthi nguhulumende bani. Ngoba izinto lezi zenzakala nje ngenxa yokuthi kulabantu abakade bethatha imali beyifaka ezitridini beyihamba iswelakala loba lanini loba lanini ungafika ebhenki uyiswele. Lokhu bekusenziwa ngabantu abaseZimbabwe abanye bangukhona bengabantu abanezikhundla kuhulumende.